So we see card descend about VOA in the belly. Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 21 Zibandlela 2021 ngumphathi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
besakade sisebenza labo akade besebenza beqamula isekelo esephathi yethu eConstitution ye-MDCT. I-Constitution ayisiyonto okumele ukuthi uyiqamula, bona babeyiqamula izikhathi zonke. So sigcine sibona ukuthi asingeke sisebenzele abantu abaloku abaqamula i-Constitution.
Unkosazana Thokozani Khuphe namhla utshele umhlangano lentatheli zindaba ukubana sebehlukene labecele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Nonzora. Ngenxa yokwehlukana kwemibono, inhlanganiso ezilwela amalungelo kazulu kwele-South Africa zikhuthaza uhulumende ukuthi athathe amanyathelo okuqeda udlakela olubhekiswe kwabokuza izizalwane zakulelo lizwe. Kuwoza Friday liviki silembali yomculi owaduma kususela iminyaka yabo-1970 uZex Manata obhubhe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosazana Thokozani Khuphe webandla le-MDCT namhla utshele umhlangano lentatheli zindaba ukubana sebehlukene labecele elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Nonzora kungenxa yokwehlukana kwemibono, njalo lokhu bakwenza belandela isisekelo sombuso webandla. Bathabile Masuku sithulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosazana Thokozani Khuphe namhlanje utshele umhlangano lentatheli zindaba owenzelwe eMcDonald Hall wobulawayo ukuthi yena ulandela isisekelo sombuso se-MDCT, njalo yena labasekeli bakhe kabenzi okungekho emthethweni, ethi ngalokho sebesehlukana lecele elikhokhelwa nguMonzora. UMakhuphe uthi njengebandla le-MDCT namhlanje bazisa uZulu wonke waseZimbabwe lomhlaba ukuba sokusobala ukuthi uMonzora usephumile kibo.
Monzora has now formed a new alliance. In addition to this, Monzora has already notified that he will contest the upcoming by-elections under the MDC alliance party. So doing, Monzora has fired himself. Monzora has now formed a new alliance. In addition to this, Monzora has already notified that he will contest the upcoming by-elections under the MDC alliance party. So doing, Monzora has fired himself.
Unkosikazi Nomvula Mguni ilunga lephalamende uthi abafuni ukuthi kube lokuhlukanisa abantu kubandla labo.
Ubuhlungu obukhona ukuthi thina sifuna i-inclusivity ukuthi abantu bonke kababe khona ngoba le project yabantu. Kodwa nxa sokufika isikhathi sokuthi those that are in power sebesehlukanisa abantu bakhethe abanye abantu abangakhethwanga ama structures kusuka kusihluphi. Yikho esikuzamayo ukuthi hayi thina sifuna ukuthi abantu bonke babe phakathi ngoba this is a people's project. Batsho bona ukuthi bafuna siye ngapi, senze njani, ngoba abantu abadubekayo yibo ukwedlula maybe thina the ama leaders.
Umnumzana Samson Mpeni owebandla le-MDCT engumabhalani wakobulawayo uthi bayamsekela uMakhuphe ngokuthi sokwanele.
Thina inyathelo elithethwe ngumama leli yilo vele ade silikhalela lanini lanini. Sisukela ku-extraordinary congress kwaba lezinto ezabanjwa ngendlela engasiyo esemthethweni we-MDC. Umthetho we-MDC ulendlela okuphawula ngalo ukuthi uma kusenza ukhetho luyenziwa ngale indlela, but akusayenzakanga lokhu. Kwaba lezinto eziningi ezasiyenza saqina sesingasakwazi ukuthi siseseyithi MDCT yini esafoma iparty. Sidinga lathi ukuthi sibe lomahluko lamanye amabandla sithathe uzibuzi. So ngalokhu thume upresident ukuthi no, enough is enough. Asisebenzi lamasela, thina sizasebenza lo muntu olandela iconstitution.
Osakhulayo uNqobizile Moyo eyisikhulumeli sabatsha ebandleni le-MDCT uthi uhambo abaluhambe loMakhuphe selufike lapho okubajabulisa khona.
Lolu hambo esiluhambe lomama iminyaka yonke namhlanje sifike lapho olusijabulisa khona thina njengabontanga malali khangela mhla ka 27 indlela engachaywa ngayo eHarare ngichayelwa ukuzama ukumisa udlame olwalusenziwa ngumonzora eRiga i-election eletha abantu abangekho kuma-structures abaye babhasile sachaywa wakhontinya lokhu esenza izinto ezi-unconstitutional sikuningi sikubonile ade sikukhanyele so namhlanje lolunyawo oluthethwe ngumama olutsho lokuthi sizikhiphe ebantwini abangahambi ngendlela eyiyo indlela umhlangano ofisa ngayo siyajabula kakhulu
laloba kunjalo Umnumzana Witness Dube isikhulumeli se-MDCT kucele elikhokhelwa ngumonzora uthi uMakhuphe uphambana lesisekelo sombuso webandla.
Lolu uhambo esiluhambele umama iminyaka yonke namhlanje sifike lapho olusijabulisa khona thina njengabontanga malali khangela mhla ka 27 indlela engachaywa ngayo eHarare ngichayelwa ukuzama ukumisa udlame olwalusenziwa ngumonzora eRiga i-election eletha abantu abangekho kuma-structures abaye babhasile sachaywa wakhontinya lokhu esenza izinto ezi-unconstitutional sikuningi sikubonile ade sikukhanyele so namhlanje lolunyawo oluthethwe ngumama olutsho lokuthi sizikhiphe ebantwini abangahambi ngendlela eyiyo indlela umhlangano ofisa ngayo siyajabula kakhulu
ezinye ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi okukhulunywa ngumakhuphe ukuthi umonzora uyebhalisa kwabezeki esithi ungumkhokheli we-MDC Alliance kulakho ukuthi kumnike amandla okumxotshisa edaleni lephalamende kodwa kube nezinye njalo ezithi ulakho ukubhekana lenkinga njengoba incwadi zokuxotshisa abantu edaleni lephalamende kumele zilotshwe ngunobhala jikelele webandla unkosazana Phori Nampariwa yena ukucele likamonzora iningi liveza ukukhathazeka ngokudabuka phakathi kwamabandla aphikisayo ngale indlela ikakhulu khathesi sokulungiselelwa ukhetho hathi olwama-by-elections kuphela kodwa lalolo olomnyaka ozayo welizwe lonke ngimele istudio 7 kobulawayo ngingubathabile masuku
kunjalo nje ngemva komhlangano kamakhuphe lentatheli zindaba u-Ezra Jesus Banda we-Studio 7 ube lethuba lokuxoxa laye echasisa kabanzi nginyathelo alithethe namhlanje lapho athe nguye osengumkhokheli we-MDCT ngemva kokuzixotshisa kukamnumzana Douglas Monzora kulo
lokhu esuke zile kusemthethweni ngokuthi silabanye bethu akade sisebenza lapho akade besebenza beqamula isisekelo esephathi yethu e-constitution ye-MDCT. I-constitution ayisiyonto okumele ukuthi uyiqamula bona babeyiqamula izikhathi zonke so sigcine sibona ukuthi asingeke sisebenzele abantu abaloku abaqamula i-constitution sizamile ukuthi sicebisane labo lami nyongo njengomsekeli ngazama ukuthi ngibacebise kodwa ngabantu vele abangafuni ukucetshiswa abantu abasebenzisa i-violence abantu abalo behlukuluza abantu so sigcine sibona ukuthi hayi sokwenele asisakwanisi thina sasizazimela laphana abayibo abahlonipha i-constitution yethu lalabantu abangahloniphi i-constitution yabo so thina lokhu esikwenzileyo kusemthethweni okukhona kathesi yikuthi sokulamabandla amabili abe-MDCT elinye ngilikhokhelayo elinye kangazi ukuthi lizakhokhelwa ngubani njengoba besithi bale congress yabo yenale engalandeli i-constitution yethu abazayenza mhla ka-5 March
kuzenzakalani ngemva kokukhuluma lokho okhulume namhlanje inkulumo yenze namhlanje
sisuka lapha thina sesilungiselela i-congress esemthethweni eku-constitution so sizaba le-national executive sibe le-national council eyiyo ezaphuma le ndlela eyokuthi sizahamba njani sisiya ku-congress ngokuthi thina sifuna ukuthi silandele ku-constitution okhuluma ukuthi ama-ward azayenzwa nini ama-branch azayenzwa nini ama-district azayenzwa nini ama-provinces azayenzwa yini then sibe sesenza i-congress so khathesi yikho esesikhangelane lakho yikho esifuna ukukwenza ngokuthi sifuna ukwenza i-congress esemthethweni wonke umuntu ozabona ukuthi khona izinto eziyenziwe ziyenziwe egcekeni abantu bonke bejabule ubukhokheli obuzakhethwa khonapho sibe kwazi ukuthi yibukhokheli uqobo
uzasalukhona yini njengelunga ledala lephalamende kungenzalo ukuthi uMonzora athi sengixotshile makhophi uzathini
akula nto enjalo njengoba ngikhulumile ukuthi iphathi le isilamahlandla amabili iphathi yona le iqamuke phakathi kwaba lelinye ihlandla laphana kwaba lelinye ihlandla lapha so akulelinye ihlandla elingathi liyaxotsha elinye ihlandla so mina ngizaqhubeka ngiseparliament ama-MPs azaqhubeka eseparliament so yikho kumele kube khona yikho libonile ngizama ukucebisa amanye amabandla ama-political parties ngacebisa le parliament njalo ngacebisa le ministry of local government ngacebisa le ministry of justice ukuthi siyalicela bakithi alike liyekele ukungenela iindaba zethu Iparty lei isiqhamukane phakathi so kumele ukuthi khona le street ngendlela efana nayo so yikho esikukhangeleleyo and sizahlala seParliament umsebenzi wethu ngokuthi sibone ukuthi siya represent amaZimbabweans.
So uhlukuluzwe kakhulu kulezi zombangazwe. Uhlukuluzwa kakhulu kabanye bekugijimisa ibandlela ibusala lokuhlukuluza leli bandla lakho la lokuhlukuluza elakusasa lakho kweze mbangazwe limi njani sozagcina uchile yini wondla ukuthi uyahlukuluzwa.
Mina ngazimisela ukuthi ngifuna ukuthi ngisebenzele imuli yeZimbabwe ngibamelele ngibone ukuthi khona imuli yeZimbabwe siyayithatha sihambe elizweni sihambise eKenan lapho kuloluji khona lochaza sibahambise lapho kulemisebenzi lapho kunezibhedlela ezilemithi lamadokotela lapho abantwana abazahamba ezikolo lapho imuli zonke ezizakuba lempilo ezihle so akula lapho engiyakhona ngifuna ukusebenzela amaZimbabweans ngifuna labo bengisebenzise ngibe ngumkhokheli wabo oqobo ozabasebenzela ukwenzela ukuthi impilo zabo zitshintshe.
Kula mafungafunga ukuthi ke uNelson Chamisa singathi nguye MDC alayo zoba siyazi iparty yakhe uthi ke ufuna ukuthi ke sihlangane ungasebenza la inxamathi hey mama makhupha sibe sihlangane sisebenze sonke.
Okwakhathesi thina njenge MDC team sikhangelela iCongress okumele siyenze ekuConstitution so kusukusela namhlanje kusiya phambili sibhizi sifuna ukuthi silungise sifuna ukuthi siqocile sayenza ama branch sayenza ama ward sayenza ama districts sayenza ama provinces sibe sesiya kuCongress so kwamanje yikho sikukhangelele.
Ayeza ama elections njalo ukukhuluma ngawo kathesi lokuthi ama by elections ibandla lakho liyancintisa lapha yini le MDCT.
Ibandla le MDCT lele sengilikhokhela mina kathesi alingeke lincintise ngokuthi ama nominations zango lesithathu mhlaka 30. Thina kathesi sikhangelele ukuthi silungiselele iCongress siye phambili but 2023 sikhona siza contest.
UZulu unkolalele emhlabeni angaka okulandelayo bolandela ke ibandla lakho ngabe sehluphekile kakhulu mezehlukumazile ngento ezenzakalayo ungathini ngoba qiniso sithini
engakuthanda ukuthi ukuthi khona ngithanda ukuthi ngibonge ama members ethe MDC lamaZimbabweni zonke nje jikelele ngosekelo abasinika lona ngisithi bakithi ngicela ukuthi lihlale lilokhe lisisekele mina njoba ngikhulumile ngisisebenziseni ngifuna ukulisebenzela amaZimbabweni amahle linginike ithuba ngilisebenzele ngenze lokhu nami engikufanisayo ukuthi ngilwise ngibone ukuthi impilo zenu ziyatshintsha.
Unkosazana Thokozani Kuphe ngumkhokeli welinye lamacele awe MDCT lapho ke limuzwe exoxa lo Ezra Chisa Sibanda ekubulawayo. Abogatsha lezempilakahle babika ukubana ngokutshona kosukulwa izolo kwabahlolwe iCOVID-19 abantu abangamakhulu phose amane 397 batholakale belegciwane leli elibulele abane. Asebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela kuCOVID-19 sebesedlula izigidi ezine 4.2 million kuthi asebehlatshiwe amabili sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million kulabazinkulungwane ezidlula amashumi amathathu lenxenye 35,554 asebehlatshwe elesithathu elebooster. Inhlanganiso ezilwela amalungelo kazulu kwele South Africa sezikhuthaze uhulumende ukubana athathe amanyathelo esiphangiphangi ukujezisa inkokheli zamabandla ezombusazwe lamaqembu omphakathi asesungule ihlelo zodlakela olubhekiswe kuzizalwane zakwamanye amazwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inkokheli zenhlanganiso ezijeneyo lezi ziqhuba umhlangano wezindaba eJohannesburg lapho zole khona inkokheli zamabandla ezombusazwe okukhanya gququzela ukuhlaselwa kwezalwane zakwamanye amazwe. Ensukwini esanda kwedlula umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters, umnumzana Julius Malema, ubengena endaweni zokudlela esethesa lezi ndawo umlando wokuqatsha izalwane zakwamanye amazwe okwedlula ezakwele South Africa. Umkhokheli webandla le-Patriotic Alliance, umnumzana Gayton Mackenzie, nomkhokheli webandla le-Action SA, umnumzana Herman Mashaba, batume kakhulu ngezikhathi zokhetho amabandla abo egiya ngokuthi enganqobekhethweni lwezabelo abakwamanye amazwe abaselizweni ngokungekho emthethweni bazadudulwa babuyiselwe ekhaya. Umkhokeli wenhlanganiso ye-Foundation for Human Rights, unkosikazi Saramota, uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende lamapholisa benza sengathi ababona ukuthi lezi izenzo zizabangela uhlaselwa nokubulawa kwezalwane zakwamanye amazwe. isizalwa seZimbabwe unkosazana Vichi achiti utshela bezindaba ukuthi ngempela viki izalwane zeZimbabwe esithengisa erenkini yebhara eSoweto zithathelwe impahla zazo abanye batshiselwa kuthiwa abaphume baphele kwela South Africa.
Bona uma besho bona ngawaba amazwi bathi kumnyama phambili kumnyama emuva abazi ukuthi benzeni baqalephi bonke bathi bona badinga nje usizo lokuthi bekwazi ukubuyela emakhaya kubo. Abasafuni nje into ebahlanganisa lento zalapha because bengaze berelocate banjise kwamanye amaprovince or bayehlala kuphi maybe sebengalandela futhi yilokhu nje okubehleleyo. So bona badinga nje ama-resources ukuthi bayeqala kahle impilo emakhaya lapho ababuya khona.
Unkosazana Vuyani Hlazo okhokhela inhlanganiso ye-Women in Diaspora Association ukuthi azenkokheli zomphakathi ezibhikisana nokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe ukuthi zingene emphakathini ziyekhuthaza ukuhlalisana ngokuthula kwabakwamanye amazwe ezalwane zakwele South Africa. Igqwetha lezamalungelo loluntu uMnumzana Gabriel Shumba laye owethule inkulumo yakhe kulomhlangano uthe kwedanisayo yikuthi kusegcekene ukuthi amabandla ezombusazwe yiwo akhuthaza umkhuba wokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe njengoba lokhu kusenzakala ngaso sonke isikhathi sokhetho. Ele South Africa lilungiselela ukhetho lwezwe lonke oluzakhutshwa u-2024. UMnumzana Shumba ukhuthaza uhulumende ukuthi abize umhlangano wesiphangiphangi lenkokheli zomphakathi ndawonye lezinhlanganiso zezizalwane zakwamanye amazwe ukuze kutholakale isombululo salolu hlupho ungabonakali. Le yinto egcizelelwa isizalwane seZimbabwe uMnumzana Dumisane Leah.
Indlela yokukwenza ukuthi basebenzisane labantu be-Department of Labor ukuthiwa ngama-inspectors. Ama-inspectors yiwale mvumo yokuthi akhulumisane lomqatshi ambuze ukuthi lapha uzuqatshe amaZimbabweans ayi-26 waqatshe abantu base-South Africa abayi-8 kuphela wakwenza kanjani. Thina into esingayithandiyo nge-Operation Dudula ukuthi bathathe umthetho bawufake ezandleni zabo ngoba kuphula amalungelo abanye abantu.
Kodwa uMnumzana Siphiwe Shabangu isizalwane sakwele South Africa ebesikulo umhlangano simele uhlelo Operation Dudula ubetshaya phansi ngentonga esithi lolu hlelo luzaqhubeka.
So as Operation Dudula we are not xenophobic, number one. We are addressing the issues and we work hand in hand with law enforcers because actually we are pushing them to do their work. Those people are undocumented, they are here in South Africa, they must go back to their country. Abahambe, we are unapologetic about that.
Imizamo yokukhulumisana lesiphathamandla sakahulumende kwele South Africa kanye lowezimbabwe ngokuhlukunyezwa lodlakela uqondiswe kwabokuza yehlule njengoba bebengaphendula incingo loma imibiko ethunyelwe enkundleni eWhatsApp kumakhalekhukhwini. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kulive talk lamhlanje sikhangela uDonselana usebandleni leNDCT phakathi kukaMnumzana Douglas Mnzara lomsekeli wakhe uNkosazana Thokozani Khulu. Izakhamizi zakoBulawayo sezikhuthaze uhulumende ukubana alungisise imigwaqo kuleli dolobho ngokuphangisa kulandela ukwazisa kwekhansili yaleli dolobho ukubana isimise uhlelo lwayo lokuyilungisisa ngenxa yezulu elina kakhulu. Uhulumende yena wazise ngenyanga edluleyo ukubana uzalungisa imigwaqo elishumi koBulawayo. Iningi kuleli dolobho likhala ngokuthi imigwaqo isimagodigodi njalo ayisahambeki. Untungamiri Nkomo we Studio 7 uxoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Ambrose Sivindi.
Uhulumende vele olomlando ukuthi ngesikhathi sobunzima esinje esibhekane lelizwe uhulumende kufanele ulomlando ukuthi akhuphe imali ancedise inhlanganiso ezingathi zithwele kanzima ikakhulu lezinhlanganiso ezingaphansi kwayezingana ngama-parastatal inhlanganiso lezinjengamasipara ama-local authorities kulomlando ukuthi ancedise ngemali. So ke leso sinqumo esesithethe ukuthi uhulumende adinga imali alungise imigwaqo ethile kuyisinqumo esihle ukuthi sincedise umasipala vele okhanya idonisa ngefalasi ngoba imali engelayo. So uhulumende ngancedisa kuleyo mgwaqo sibona ngathi kuzancedisa la ukuthi kuqhubeke siya phambili. Njalo uhulumende sithi ukuthi vele kufanele kwenzakale ngoba abantu zananzela ukuthi kulama-toll gates le mali ekholektwayo kuma-toll gates lapha ezimoto lakhona abawobulawa nxa uphuma imigwaqo. Siyananzela nxa uphuma usengapha ePlumtree, uphuma useGwanda, uphuma useHarare, uphuma useForest khona apha eduzane lathi kulama-toll gates kusitsho ukuthi thina nje imota zethu zezakhamiza kobulawa nxa siphumale kancane edorobheni siyabhadala ama-toll gates. So ke leyo mali uhulumende lo kufanele ayiplawe bhek ibuye bheki kithi So sithi lo kwenziwa nguhulumende hayi vele kufanele akwenze and besicela ukuthi ngakho uyavuma athathe futhi imigqoqo bemnene kulaleya iqambileyo ukwenzela ukuthi ingxenye sincediseke njengedorobho.
Ikhona yini imigwaqo ongathi ingcono iyahambeka kumbe ngamagodigodi yonke iyafana nje?
Imigwaqo engcono ukuhambeka yile imigwaqo emikhulu kakhulu. Iye sibona ngathi kuyahambeka la nxa kushiwa lamagodi lapha lalaphaya. Kodwa kathi sokuqanisa ukulizulu siyananzela ukuthi la eminye nale emikhulu sokufanele uhambe ngonanzelo ngoba kuya amagodi avuke khona. Okuthi nxa umgwaqo ungajalanga ukusebenzisa ungagcina sulube sengozini. Onjengale imigwaqo emncane sibule ngena phakathi kwazitalada zezindlu. Hayi emnika usahambeki sibona kwezindawo. Umasipala la esehambe ethele inhlabathi kodwa ishiya kunjalo. Inhlabathi liyanazi izinqumbi-nqumbi. Ukuthi izakhamizi zona kube yizo ezizidilizelayo. Ngibona ngathi khonokho la ngasikhangela ukuthi umasipala kube nguye olungisa leyo mgwaqo kodwa-ke nxa esethele inhlabathi izakhamizi zilungisela kungenye indlela. La nxa sithi umasipala kalunge kodwa kungcono ngoba abantu sesizazama ukuthi sizicwethele. Leyo nhlabathi siyifuqafuqa ukuthi amagodlana amakhulu angahambekiyo kuzama ukuthi kunyatheleke abantu bahambe.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Asenelisanga ukukhuluma lomphathintambo obona ngokuhamba kwezimota lokulungiswa kwemigwaqo umnumzana Felix Mona. Okwamanje uthi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Ngokuqhamuka komkhakha omutsha we-coronavirus obizwa ngokuthi Omicron variant kanye lezinye inhlupho ezibhekane lomsebenzi wezempilakahle emazweni omhlaba okugoqela ukusilela kwamajekiseni okuzivikela kulolu bhubhane awama-vaccines, umhlaba usufikile esibangeni sokudideka ingqondo ngendlela zokumelana le-COVID-19. Kusho unobhala obona ngezobudlelwano bamazwe omhlaba leMelika, u-Secretary of State Anthony Blinken, embikweni asandukwethula. Ngalesi sizathu leMelika selikubone kufanele ukuphathisa inhlanganiso eziyisikhombisa ezokumsebenzi wokumelana le-COVID-19 ngamadola edlula ingxenye yesigidi $580 million phansi kohlelo olwe-American Rescue Plan Act. Lokhu lwaqalayo uhlelo lokuhlaba abantu amajekiseni okuzivikela elemelika lenelise ukwabelana lamanye amazwe edlula ikhulu. Amajekiseni lawa izigidi ezidlula amakhulu amathathu 350 million vaccine doses. Elemelika liphathise njalo abangani balo ngamadola phosa ngamachumi amabili amadola $19.6 billion emsebenzini enjengezempilakahle kwezenotho kanye lakwezinye inhlelo zenhlalakahle kaZulu ukuze benelise labo ukumelana le-COVID-19. Ukumemetheka okwenze umhlobo wegcikwane leli owe-Omicron kuveza sobala ukuthi kumele sonke sibambane siqinise imizamo yokuqeda lolu bhubhane. Njalo kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi asivikelekanga okwaneleyo nxa sonke singazivikelanga, kutsho u-Secretary of State Anthony Blinken embikweni wakhe. Ngokwengeza uncedo lwama-billion phose afike kumakhulu ayisithupha amadola $580 million elemelika liveza ukuzinikela kwalo kulumsebenzi wokumelana lo bhubhane. Lolu lesi sikhwama sigoqela izigidi phose ezingamakhulu amathathu zamadola $280 million eyanikezwa inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-World Health Organization. Izigidi ezingamachumi amahlanu zamadola $50 million eyenhlelo eziyabe ziphuthuma zokumelana le-COVID-19 ikakhulu kumsebenzi wokucubungula leli gcikwane kuma-laboratory testing. Kube lezigidi eziphose zifike amakhulu amabili zamadola $170 million eziya kuhlangothi olubona ngenhlelo zabantwana olwe-United Nations Children's Fund ukuphathisa umsebenzi wokulungiswa kwamajekiseni okuhlaba abantwana ukuze labo bavikeleke kuleli gcikwane. Izigidi ezingamachumi ayisikhombisa lanhlanu zamadola $75 million izaqondiswa kunhlelo zenhlanganiso ye-Pan-American Health Organization ukuphathisa ukuqinisa ukusebenzelana emsebenzini wokucubungula lokuqondisa ndiswa kwenhlelo zokuhlatshwa abantu ijekiseni le-COVID-19 vaccine emazweni asemhlubulweni owe-Americas. Izigidi ezingamachumi amabili zamadola $20 million zizaqondiswa kunhlelo zezonotho kunhlangothi olwe-United Nations Development Program. Ezinye njalo izigidi ezingamachumi amabili zamadola $20 million zizaqondiswa kuhlangothi olwe-United Nations Populations Fund kunhlelo zalo zokuphathisa omama abazithweleyo lengane zabo ukuzivikela ku-COVID-19. Izigidi ezilichumi zamadola $10 million izaqondiswa kunhlelo zokulima olwe Food and Agriculture Organization, kunhlelo zokutholiswa kwabantu ukudla lokuzivikela emikhuhlaneni engasabalala ithelelanwa phakathi kwabantu lesifuyo. Izigidi ezinhlanu zamadola $5 million ziqondiswe kunhlangothi olubona ngelungelo labesifazana olwe UN Women's Programs uze lwenelise ukuqhuba inhlelo zalo eziqondane lokumelana lohlupho lokuhlukunyezwa ngobulili, i-gender based violence. Yonke le mali iveza sobala ukuzinikela kwelemelika lozulu wonke waleli lizwe ekuboneni ukuthi amazwe omhlaba ayathola okungasiza ukuqeda lolu bhubhane njalo phansi kwezimiso zikamongameli Joe Biden zokuqeda i-COVID-19 emhlabeni jikelele.
Lolo bekuludaba oluveza imibono kahulumende welemelika. Kuwoza Friday livini silembali yomculi owaduma kusoyisela ngeminyaka yabo 1970 uZ Manasa obhubhe izolo eHarare ngemva kokukhulelwa umkhuhlane wemvukuzane. UEzra Jesus Banda usethulela lolu daba.
Izwe leZimbabwe selilahlelwe kakhulu ngokushona kukababa uZ Manasa. UZ Manasa thina besimazi ke engumculi ke ecula ingoma ezazijabulisa abantu engelangeta betshaya. Yacula yaduma kakhulu yamenza udumo lwakhe lomemetheke kakhulu ke esigabeni seMathebeleleni. Ingoma yakhe liyana ke iqembu le-Highlanders amahlolanyama ethi Highlanders sizwa ngokunqoba, sizwa ngokusikowa, i-Highlanders siwinile asihambeni siyenata abadoda. Njona libe limazi ke abaningi ukuthi usukele kudala seleminyaka ke efike phose ke edlula ke amathumi amahlanu 50 years ekulezo zomculo. Abaningi babesazi ingoma zakhe lezana ke othi hovu othi ngwathino nyaka thina majarina noda thiwo zake lingoma ke wabuya uzosikula ke ingoma sisebenza kakhulu labo baba omtukuthi lingakhohlwa ke balalela ukuthi ke iminyaka lo inyanga kayo nalekazi bandlela inyanga kaJanuary so sihlala silahlekelwa ngabaculi abalodumo kakhulu. Uyamkhumbula umtukuthi ngo-2019 likhumbule kubaba ke uBrahima sekela naye ngo-2018. UZ Manasa ke ebe ngumuntu ngazi khuluma ngento zokucula lezi babe sezawuthi umculo bekungasetshenziswa lezinto zamakhompyutha bebetshaya ikatare njengekatare babuye batshaye isigubhu njengesigubhu babuye tshaya ingungu njengengungu babuye bacule bahlanganise ke amazwi abo kube sokuphuma ke umkente wengoma uratha ngokwawo. Imisebenzi esenziwa ngabantu abanjengoZ Manasa. UZ Manasa udumalalo ukuthi ukhulisa abantwana bakhe kuwo khona kwezomculo. Bayacula bonke, abanye bahlala ke eBrithani, omunye usekhaya, kodwa ke ngendlela abakhulise ngayo bonke bayacula belandela ke izenzo zikayise. Nimele Studio 7 in Goblawayo. Igama lami ngiyenza sizwe kuba. Bana njengakhale.
Athamunda mtheza. Hey. Kukuba agenda pa uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo umkhathi Jeremiah sithi libe lempela sinto ejukile.